Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuMpandla 2023 ngokhiphi stube.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje
nga uminister engaphumelela kulokhu akujwa kusho ukuthi sokulandela uhlelo avelo alutsho ukuthi ke ama permit la kumele aphele mhla ka 31 December 2023.
Uhulumende wakwele South Africa uphanyeka emthethwandaba udaba lwama Zimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidale Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Ukuthi yakuthothoza kakhulu, asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba uzafika eNew York kunsukwane ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo.
Ukhulumende wakwele South Africa namhla uphanyeke emthethwandaba udala ba lwama Zimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidalele Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka. Umnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo obona ngendaba zekhaya, uphanyeke udaba lolu eSupreme Court esithi isinqumo esethulwa yiPretoria High Court lonyaka sephula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. IPretoria High Court yathi kwakungaqondanga okwenziwa nguMotsoaledi lohulumende wakwele South Africa ababefuna ukumisa uhlelo lweZimbabwe exemption permits bebengakhulumisananga loZulu. Umthethandaba uthi uzahlolisisa udaba lolu ngesikhatshana esilandelayo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa.
Inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe exemption permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo wezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi zingaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke umphathintambo wezangaphakathi kwele South Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo, yikho-ke wasesithena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho kuthiwa ngolwasemzini iaphini, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, kumbe ngithi mini judgment ingabi implemented kuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathintambo wezangaphakathi iqedwe inkantolo inkantolo yeSouth Africa.
Singathi ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni.
Uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo, ngoba uthi lokho kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini okuthiwa i-separation of powers, ukuthi i-executive le-cabinet. Uthi yena i-judiciary isingenela lapho ngamelanga khona, yikho uthi yena ule-separation of powers phakathi kwe-judiciary le-executive. Manje-ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi lamandla okuthi abuse ngendlela zokuthi abengasabi lawo amandla okuthatha izinqumo okumele azithathe, yikho athi kuhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sesikhangela abantu abalabana Zimbabwe exemption permits kujoni lokho,
kutsho ukuthi nga uminister engaphumelela kulokho akujokutsho ukuthi sokulandela uhlelo avelo walutsho ukuthi ke ama permit la kumele aphele mhla ka 31 December 2023 kodwa sekunanzelela ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi kutsho ukuthi abantu laba abaphethe lezi zincwadi basazoba lazo kuze kuyephela esikunanzelelayo futhi ukuthi iHelen Suzman Foundation yayivele ihambisele lolu daba enkantolo isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhla ka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani ngoba ukuya kuka minister enkantolo kususpenda implementation of a judgment yenkantolo enkulu yasePitoli so ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha babengavuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Abebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change bathi kuyadanisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma enhlanganweni we-United Nations General Assembly kulokuhlupha eZimbabwe.
Abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezijiyeneyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ongena lo mhlangano ngesikhathi ehlukuluza abantu bebandlaleli.
Kuthokoza kakhulu asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi ibe yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle inketho ezenziwayo zibe zinketho eziqondileyo zikhipha umkhokheli ebekhethwe ngabantu hatshi ukuthi lowo federal ama-elections bafike bamamukele khona ngabo emenzi mongameli bengasiye mongameli
ekhuluma le Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kudakwashe Munsaka uthi abebandlela ephikisayo akula nto abayamukelayo laloba inhle njani uthi inhlanganiso United Nations kayilani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe
laba abaphikisayo singabakwanisa yini siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo so konke okwenzakalayo elizweni babe bemele bephikise abala laba abakukhangela bethi hayi lokhu kulungile njalo kufanele mhlakumbe akumelanga vele sizijayise amakhanda ngabo khathesi ungakhangelisisa sibili ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations ngabe bayathokoza abe opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli oweZimbabwe so akaso legitimate president kodwa kathesi usebiziwe sebesithi hatshi uhambeleni akulandaba akuntshele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uchamisa ngabe wawina ama-election ube ngeke ehambe yini kutshengisela ukubana i-United Nations yona iyahlonipha amazwe njalo iyahlonipha impumelo yokhetho
unobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa
mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela ukuthi uzakuya umongameli kodwa eyangekile ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube yinto leyana abathi khona iyabi kuyangisa lokhu siyafika kwabanye ngale kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa utholakale ukhona phana ngicabanga ukuthi babe befuna ukuthi ukuya ngeka kwakho ke kuye phambili ngokuthi unquse khona.
Mnumzana Antonio Guterres unobala jikelelo enhlanganiso United Nations wenzela umnanga kwamhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli weBrazil uzakhuluma kulomhlangano kusasa elandelwa ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden, umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulomhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijeneyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguDaba kaNcube. Namuhla kufungiswe amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakansila la athi inhloso yabo ikusebenzisana lekansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change unkosikazi Nolia Gumede uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba ufundisa intsha yesifazane ngokuqhakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially olungamankazana. Sengibuya kubo mama. Omama abanengi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubo baba. Kanti ke lati silezandla, silengqondo, sikhangelele ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama iWomen's Quarter esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ngingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama siyenzelwe sithole sincedisane ngokuthola amaproject sizenzele okwethu sichiye lokhana ukuhlala singabantu aba mapekazi kubo baba sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke. So unxa singomama sesizimele thina sodwa siyenelisa lathi ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Kwezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobu ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadiba kanye lekilinika emashakhe.
Abantu bakithi sikanda kubi wodi kakula kabala clinic otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lomuntu osalela emuva, kusho ukuthi thina sisalela emuva ngoba iward yethu ayela clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili idipa lakithi lifile, ngizalwisa ukuthi idipa libe lamasola kufakwa amajojo konke kwenziwe ngendlela enje e-right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa yokuguquka komkhathi i-climate change. Wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala number 1, lo hlupho lokuthi abantwana abanengi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina nxa ngabe kusenza sithole amanzi inkalakatha siyakwanisa ukulima continuous loba ebusika loba ngesikhathi sezulu ukuthi kulinywe ukuze thi siqotshe indlala leni labantwana basebetholile imisebenzi ngenxa yokulima.
Kodwa ozamela ikachechethe ward ekubandla le-MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama-promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku-reality ongangokuthi sesisayenza izinto ngoba sesiya ku action.
Isiphatha amandla sekansili le umnumzana Phindi Lencube utshele umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha umendla abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu icouncil ibesiqalisa ukusebenza.
Kunani lama councilor la inengi labo lidabuka kubandla lezano PF lele TCC kuthi oyedwa yedabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManga kama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Korea Force ngingunokuthaba Dlamini.
Siyahangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika lele Iran namuhla akhulule abantu abambalwa abavelele entulwengeni emazweni la. Umongameli Joseph Biden ubonge uhulumende wakwele Qatar, Oman, Switzerland le South Korea ngokusebenza gadalala ukuze ukhululwe izizalwane zakwele Melika ngele Iran. Ukukhulule abadabuka kwele Iran ababevalelwe entilongweni kwele Melika abadala amacala achiyeneyo.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele United Nations ithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wohudo kwele Libya esigabeni okube lempophoma zamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulele abantu abedlula 11,300.
Kulomntwana olaliswe esibhedlela kulandela ukulunywa inyoka ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lokusilela komuthi okwelapha abalunywa zinyoka. Loba kunjalo, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bagijimele esibhedlela bengalunywa zinyoka, kubikwa uBathabile Masuku.
U-Annabel Moyo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye, 11, ulaliswe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngemva kokulunywa liphimpi esihlathini. Unina unkosikazi Memory Moyo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Uthi yena wathi mayelele wezwa into engathi yamhlaba ngathi inalithi. Ungumntwana kayazi inyoka ngithi wavuka wanatha amanzi. Wavuka wathi gogo, thatha gogo ngize ubuhlungu la. Antakuthi yena ma ngithi ngiyamkhangela umntwana mbona ulegazi. Awonile mbowezithu. Kuthi wahlathi afinishe umntwana ngenyoka.
Unkosikazi Sanele Moyo, ugogo ka-Annabel, uthi ucela usizo ngoba imithi edingakalayo kayikho esibhedlela.
Into yangibona inzima kakhulu. Noma sifika lakhona ngapha e-UBH, siyabhalelwa imithi ukuthi siyeyithenga. Akula mithi e-readily available ukuthi umuntu engalinywa inyoka asizakale. Njengaba nje uma esiphakathi kwawo. Kumele ukuthi sigijime siyethenga, siyelelale. Fine, siyathenga sibili kodwa i-challenge yemali. So kuyabe kufuna ukuthi ngabantu esibhedlela kuba le mithi sibili kakhulu. So siyacelisa kini bathandekayo zihlobo, sicelise ezibhedlela kwabaphathi bethu ukuthi ngabananzelela sibili ukuthi ngakuyabalani le mithi ezibhedlela emelane le nyoka, imihlobo yonke yenyoka.
Baningi abantu abalunywa zinyoka kulezi nsuku eZimbabwe. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi inyoka zehlukaniswa ngokuba lobuhlungu kumbe ukungabi lobuhlungu. Ezilobuhlungu zehlukaniswe njalo ngokuthi ubuhlungu bazo buthundubeza imizwa. Ezikuzinga leli zigoqela iblack mamba. Ezinye ngezenza igazi lingasanqumi ezigoqela umgobho kumbe ukhothikhothi. Kulezinye njalo ezibangela ukubola kwalapho okulunywe khona. Lokhu kubonakala kakhulu nxa umuntu elunywe libululu. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wezempilakahle eMpilo General Hospital, uchasisa ngokwenzakalayo uma umuntu sethe walunywa inyoka.
Inyoka ziyaluma abantu, ezinye zakhona zi-poisonous, sibili njenge-black mamba ziyabulala abantu. Imzuzana nje 20 minutes ifika umuntu uyabe esetshonile. yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu elunywe yinyoka basheshe babambise esibhedlela lapho esiseduze. Nxa bebuya khonapho beyenelisa ukuthi babophe isandla ngobunyawo lapha alunywe khona ukuthi i-poison ingaze yahamba kakhulu.
Uqhubekela phambili uSkhwica Mfundo Ngwenya exwayisa uZulu ngengozi yokulunywa yinyoka.
Ngapha-ke esibhedlela bengafika bahlatshwa ijekiseni leyo okuthiwa yi-antivenom, yiyo engani iyasiza. Abanye bakhona bengahanjiswa kubo-ICU nxa sebesehluleka ukuphefumula, ngoba inyoka i-poison yakhona iyavala umuntu ukuthi aphefumule kumbe iphambanise igazi, umuntu esewopha igazi emakhaleni. Inyoka lezi zimbi kakhulu.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi uZulu azivikele ekulunyweni yinyoka ngokugqoka izicathulo nxa ehamba egangeni kumbe endaweni eziminyeneyo, ikakhulu sokusihlwa okuyisikhathi inyoka ezihambahamba khona kakhulu. Kumele kube lesibane sokukhanyisa lapho umuntu anyathela khona, ikakhulu endaweni okuthanda khona amabululu, ngoba ehamba enyonyoba njalo kulula ukuwagxoba. Ukubamba loba ukudlala lenyoka kuyingozi kubo bonke abaseduze, ngoba ilakho ukuba lolaka kumbe izame ukuzivikela ilume umuntu. Nxa umuntu engalunywa kuqakathekile ukunanzelela ukuthi ulunywe yinyoka mhlobo bani, ngakho kuyasiza ukuthatha imifanekiso usemangeni ongasongozi kulo othathayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Zithwele nzima izakhamizi esigabeni seMangwe esebenzisa seMaterial South esibhekane lokuswelakala kwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba seMangwe sisendaweni okufunakala izibholane zamanzi okusetshenziswa izakhamizi kanye nalapho okunganatha khona inkomo ezihamba umango omude zisiyadinga amadlelo lamanzi. Isakhamuzi seMakorokoro unkosikazi Habalapi Ncube uthi izifuyo lezakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi.
EMakorokoro lize leMakorokoro liwomile, asila manzi, asila zikolo, asila zibhedlela. Hayi, okunenginengi lokudla kwezifuyo akukho. Amanzi kakhulu iwahluphayo, amanzi, izifuyo zila manzi.
Umnumzana Tommy Nkabi laye uthi izifuyo azisela manzi lamadlelo ngoba umango wabo womile.
Kule dona ekhona isiqedi sidambuleli lenkomo livuke. Lezikolo azila manzi, sinezikolo ezimbili.
Mama
Cheza primary Makorokoro secondary akula manzi. Amanzi ngesikhotho ngekomini khonapho ngesikhotho. Amadamu besifisa ukuthi nxa singazuzu ngasinceda sibe namadamu, kuvalwe leli damu kuvulwe linye phambili kuze ukuthi abantwana besikolo bazuze amanzi.
Uyakhala lo kansila kaward 17 eMakorokoro umnumzana Mpendulo Ncube okubandla lezapho.
Izikolo bakho nizo abangathi bakhala ngaso, then namadamu indawo, ngoba izifuyo okwamanje indawo lana amanye ikhangele iwomile ngathi isasasemidesert. So bona bebekhangele ukuthi mhlawumbe bengakwazi ukuthola amadamu, konkejwa amadamu abemaningi zethi izifuyo zikwanise ukuthola amanzi, ngoba abantu abaningi sebefela izifuyo ngayo ngenxa yamanzi.
Unkosikazi Priscilla Moyo owebandla leZANU PF ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 15 uthi ukhangelele ukuba ikhansili lohulumende bazabalungisela udubo lwamanzi. Unkosikazi Othilia Sibanda ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 4 uvumelane lonkosikazi Moyo. Ukhansila kaward 4 omele omama kubandla le-CCC unkosikazi Lindiwe Dube uthi bacela ukugejelwa izibholane zelanga
ikakhulu imigwaqo lezikolo ukuthi bethola i-harvest water mayizulu lisina. Singaya implanta amajojo amaningi ezikolo ngoba iwadi sasela ama-challenges amaningi endaba yamanzi.
kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezisegwanda leHarare ngoba bebengaphenduli omakhale khukhwini. Uhulumende wake wethulela uZulu uhlelo lweGive a Damn campaign olwasabalala izigaba eziningi eMathebeleleni South. Amanye amadamu asungulwa phansi kohlelo lolu kawaphathwanga ngemfanelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokwenzakala eZimbabwe.
Nanku-ke okukhulunywa ngabantu abeZimbabwe sikhangeleke kuFacebook ye-VOA Ndebele. Kulo Team Lilo kulo mbuzo esiwufakileyo ukuthi kambe liyangaphi ilizwe leZimbabwe ngaphansi kukamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kembo Mahati lo mnumzana Constantino Chiwenga. Uyakhuluma-ke lapha-ke uTeam Lilo ukuthi aleyi ndawo leli lizwe kunzima kakhulu esikubona sazi ukuthi kuyagcina ngani. Simon phakathi ukuthi aleyi ndawo ilizwe leZimbabwe isikhathele ngokubuswa bantu yeyikhathi saze sibuse thina sokutheni. Ncube George uthi sibona ngazane liye Gibhide bantu ilizwe leZimbabwe. Kuzobuya-ke ukuthula Peace Mnyama ukuthi aleyi ndawo noma sokunjani kunzima lokho. Sizwe-ke uNdlisto Nkomo ukuthi akune ungenziwa khona ngale-ke kuleZimbabwe kodwa kwamanje kungazani liye emgodini. Daboka bathini abantu khonapho?
Ye, siyabona kudaba olo kasoneni moyo onguye obophisa umnumzana Gift Ostalos uwizi phakathi uthi ubuthuleleni sonke isikhathi njengoba kulicala eladalwa kudala. Omunye njalo uStrike Sanele Chongwe uthi kunuka inhliziyo yembi ungani kulokungalunganga okwenzakalayo.
Ye, kunjalo-ke khonapho-ke yothi sibona okunye njalo. Umabulawa Norman Kelly Mabulawa uthi umfowethu-ke umajayivana wakhuluma wathi ilizwe leli kalilamali njalo ilizwe leli lobuswa kanzima. So-ke yikho sikubona khonapho umajayivana wakhuluma kudala kwahle waqeda. Siyakubona sokusenzakala kweZimbabwe. Kholani Mdluli la uyabhala lapha-ke uthi Zimbabwe VOA siyalithanda kakhulu kodwa-ke phela lokhu kubuso esikwenziwayo kunzima. Kuzobuya-ke umalaba malaba uthi kungcono ukubuswa-ke nguSmith kulalokhu esikubonayo kodwa kube sikusiba khona umpofu uthi hhayi phela abantu bekani phansi amaphaphu. Siyabuswa ye kodwa-ke siyaphambili ngombuso kamnangakho lingazelithini idifefe. Ye, siyakuzwa kakhulu. Kuzobuya-ke umbekezele Godonga uthi heyi alikho ilizwe elinje shemu, siyahlupheka kakhulu. Qhubeka khonapho ke Taboka.
Ye, siyabona kolunye udaba lapho kule moto echayiwe khona kulo Thamsanqa phakade othi omachaya bona bangaphi ababotshe njengabanye. Siyabona njalo uMadonna Ntombi yakomayiza uthi yikho abakwaziyo besehlulwa yikulungiswa ilizwe abalamahloni.
Ye, siyakwazi njalo ukuthi sile WhatsApp yethu i-VOA Ndebele, VOA Shona, VOA Zimbabwe. Nxa lifuna ukuthumeza umlayezelo 202-465-0318, nizaphinda njalo 202-465-0318. Lingakhohlwa njalo ukuthi lamhla phela kule live talk. I-live talk ke sixoxa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly lokwenzakala kwele Zimbabwe. Lapha sikhuluma-ke ngezokhetho lokunye. So-ke Daboka khonokho-ke yikho sikhuluma ngakho ku-live talk lamhla.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi isikhangele ebesilazo.
Ye, noma kunjalo-ke siqhubeke siyakhonale. Daboka akutsho ukuthi kuthiwani khonapho?
Kuthiwa uhulumende wakwele South Africa uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwe lidala lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika eNew York kunsukwana ezilandelayo lapho zangena khona umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngotabo kancube.
Lami uGibbs Dube, umthembo sithembayo, ngisithe lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Tinokupa inhau muririmi rwesho.